sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu isibangele ukuthi yehliswe.
Into yokuthi akukhethi phela nxa intengo ziphelile, ikhona intengo leyo iyafektha umuntu esihlala ngokuthi ingafekthi umuntu esekele uhulumeni. So into enginjalo ukuthi ibhekithi zifika ziafekthe wonke umuntu, kugcina mkuafektha labo nalabo abasekela uhulumeni.
Udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama likamnumzana Lookout Masuku wayekhokhela ivuyo leZebra lokhu lusidla ubhedu kobulawayo.
Kuyasifundisa kakhulu abantu abasha ukuthi sike siyele emuva sithi kade vele kuyini okwakuhluphele oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena eganyeni balwisana lohulumeni wobandlululo okaIan Smith.
Alamhla silengxoxo lomkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation, umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu na esibangele ukuthi yehliswe. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ukukhalaza kukaZulu kube le-contribution enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhala ngokuthi intengo leyo yedatha leyo iyintengo abantu abaningi abangasoze beyikwanisa. Okokuthi idatha inzenge-250 megabytes abantu kade beyithenga ngedola bese bebezayithenga nge-$10. So khona kuyana nje babonile nako ukuthi politically bekungayenza. Izamanzela njalo ukuthi uminister ICT uSuper Mandwandira ulama-registration ayi-3. Uzathola naye ukuthi on his personal note ububonile abantu sebemtshena-ke ukuthi khona ama-contributions abantu abafonayo kumbe abathumeza ama-message ku-station sakhe ayehle kakhulu. So kubona ngani ngokunye okuyizinto okwenze bayehlisa ngoba bonke bona laba abaningi ngobakhona ngo-businessman ekade kuzaaffecta i-business yabo. So I think imodeli yakhona vele ingesoze ibe sustainable. But akuzuzi ukuthi-ke kuzayenzeka esikhathanayo esingamani ngoba bakhulume ngokuthi bazakhweza. But amboni ukuthi bazakhweza intengo ngendlela akade befuna ukukhweza ngayo.
Bakhona abathi bona lokhu bekusenzelwa ukubana abantu behluleke ukuthumelana imbiko engaba lokwenza lokombangazwe. Ubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Kungaba isiphuzo elikhulile ngakeni ngoba uzacabanga ukuthi ngomnyaka lo ophelileyo intani sezifana nabo-display nakutajamuka kubantu abaningi bebesebenzisa bona labo emakhalekhukhwini ukuthi be-mobilize abantu. Kodwa-ke into ebike ihluphe lapho akukhethi phela nxa intengo ziphelile ukuthi kona intengo leyo iyafektha umuntu esihlala ngokuhulumeni ingafekthi umuntu esekele uhulumeni. So into enginjalo ukuthi ibhekithi zifika ziafekthe wonke umuntu, kugcina mkuafektha labo nalabo abasekela uhulumeni. So yikho lapho abangeke bekwanisa ukukhetha khona ukuthi hhayi abangasekeli uhulumeni idatha izakhwela, abasekele uhulumeni idatha izaya.
Olo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umanispala wedolobho lakobulawayo okhangelelwe ukuhlaziya njalo udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama lokuthi Lookout Masuku, yena oyikhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulwe kumanispala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku owabhubha ngomnyaka ka-1986 ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. Umanispala wama ukuhlaziya lolu daba ngemva kokuba iningi lamakhansila lingavumanga ukuthi ibizo le-Barberfields liguqulwe. UZulu uchiyene imbono ngalolu daba. Siqale saxoxa lomnumzana Ezra Chisa Sibanda ocubungela ezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris, angivumelani lakho lokho, kanti vela kumelanga vele kwenziwe izinto ezilamagama fana lemigwaqo nale kopha manje kakhulu ukuthi itshintshe imigwaqo. Kanti sizafunda njani ke imbali yesizwe sakithi, sizafunda njani imbali kaBulawayo, sizafunda njani imbali yamaNdebele, sizafunda njani imbali yeZimbabwe ngendaba zonezo ukuthi kuye kutshintshe amabizo formula. Ma ufuna ukufaka igama elitsha or ibizo elitsha ubiza ukuthi ubabe uLookout Masuku, sinihlompe kakhulu ngoba-ke engqungquthela ke umlelo omkhulu we-Zipa Forces. Akwakhiwe-ke ilokithi elitsha ukuthi uLookout Masuku, akwakhiwe-ke istadium esitsha kuthiwe uLookout Masuku. Lokhu vele kukhona amazizo ayivele khona, akumelanga tshintshe. Sizukulwane sizukulwane siyafuna ukwazi ukuthi-ke kuze kuthiwe babasizohambe njani, hathi ukuthi uqale sikathisi asihambeni sihambeni nembali yonke. Izitudio zalezini zabo-Rose zakumeyithele zikhona zinye zabo-Rose ukuthi abantu bafunde phela imbali. Ungahamba emazweni anje abo-America labobani kakutshintshwa lokho kwabhalwa ngo-880 bani bani lokho kunjalo, yikho ngutsho lokho.
Kodwa kungaguqulwa igama kuthiwe Lookout Masuku Stadium, ubona ungani kuyini okungaphambaniseka?
Ukuba usemagumeni okanye kuyikokona sokuphelile ebantwini, ukuthi kathesi Barberfields ungayibala ukuthi kuze kuthiwe iBarberfields kwawuhambe njani, iziyakhiwe kuze kuyenjena kwawuhambe njani. So iphambanisa kakhulu ngoba kathesi iBarberfields ilokishi liyaswela loku iBarberfields ilokishi istadium uthiwe Lookout Masuku, hhayi kakusebenzi. Abantu abaningi ngabaphambanisa njalo kakungasela lesiyana ukuthi-ke uzho ukuthi kuyeke nafu lapha eqenjini elikhulu sengise-Barberfields Stadium akusebenzi ukuthiwe Lookout Masuku. Hayi ubaba zemhlonipho uLookout Masuku abamtholele-ke ilokishi, kuyakhiwa amalokishi amaningi lapha kobulawa Chris. Nakwakhiwa amalokishi amaningi kakubizwa ukwabo Lookout Masuku, izikolo kazibizwa ezintsha ezakhiwayo Lookout Masuku. Kepha nokuthi lanti mzizi yalisekunda sikhulu kathi sifike uyitshintshisa igama layo angeke kusebenze lokho.
Alo-ke ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena oyinhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa othi igama le-Barberfields Stadium kumele liguqulwe kube yi-Lookout Masuku Stadium njengendlela yokuthuthukisa imbali yesizwe.
Thina ngombono wethu ubaba uGeneral uLookout Masuku umuyi wangasekho emhlabeni, liqhawe lenkululeko elalwa lilwela ukuthi sikhululeke, akazange ahloniphe selokhu wakhokhela ibutho leZebra. Siyakwazi ukuthi ufe ngo-1986 efela ezandleni zeZanu PF ngesikhathi seku-ground lapho ayegxekwa khona ukuthi ufuna ukuvukela umbuso webandela ubusayo eleZanu PF. Yikho-ke thina-ke ngesikhathi esikiso khathesi siphakathi kohlupho ukuthi kathi vele izinto esasizilwela zingabi kwino esakulwelwayo singakubona. Yikho-ke thina sicabanga ukuthi nxa sitshintsha ibizo ukuthi kusuka ukuthi Barberfields Stadium kuya ku-General Lookout Masuku, kuyasifundisa kakhulu abantu abathi ukuthi sike sifiyele emuva sithi kathi vele kuyini okwakuhlupheni o-Lookout Masuku bese sengabafana abancane bangena egangeni balwisana lohulumeni wobandlululo oka-Ian Smith. Kuyini namhlanje thina njengabantu abatsha, abantu abancane singakwenza njengoba sikhangemelane lohlupho olukhulu lweZanu PF esingakwenza ukuthi esingathi ngolwasemzini sithole i-inspiration ukuthi silwisane leZanu PF khangelele kakhulu kuya ku-2018 elections ukuthi abantu abatsha sifunda ngempilo kaLookout Masuku. Yikho sibonti njengoba iliqhawe njalo futhi i-stadium lesiyana semzilikazi abantu sigcwala khona ama-weekend wonke. Nxa i-stadium lesiyana sibizwa kuthiwa General Lookout Masuku, iyabe sehlonitshwe okuyikho okumfaneleyo uLookout Masuku.
Bakhona abathi bona ukuguqula ibizo kuyabe kufana lokucitsha imbali yesizwe, uthini wena ngalo?
imbali yesizwe esicithekile ngeyethu eZimbabwe eka General Lookout Masuku. Ungabuza umntwana omncane ofundi o level obhalise o level, ungambuthi ngubani u General Lookout Masuku akamazi, ungambuthi ngubani uNikita Mangena akamazi, ungambuthi ngubani uJZ Moyo akamazi. Yikho ke kumele sivuselele eyethu imbali, ngoba kumelanga ukuthi abantu bethu bafunde ngembali yabantu abasincindezelayo kuphela. Yikho satshintsha ibizo elithi Rhodesia sathi Zimbabwe, satshintsha ibizo elithi Eswatini sathi Eswatini, ngoba sifuna ukuthi abantu abatsha bazi ngobuqhawe bamabutho ethu elwela inkululeko. Kanti ke futhi ukutshintsha ikakhulu thina esiku-opposition lokhana kuyikulahla ibhathi lelo, njengoba kuthiwa abe-opposition basetshenziswa nguhulumeni abangaphandle, abangaphandle kwamazwe. Lokhana kuyikuqala ukuya ngathi ngolwasemzini ukuya back to our roots, ukuthi sikade vele thina imbali yethu yimpi, kungaphi lapho esaphambanisa khona size sifike esigabeni sokuthi sililizwe namhlanje elingelamali, sililizwe namhlanje abantu abatha abagcwele emazweni befunana le msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhokheli webandla elitsha ele Alliance for National Salvation, ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi baphakathi kokulungiselela ukusungulwa kwebandla labo okusemthethweni kumaviki ambalwa azayo, inyanga kaNhlolanja ingakedluli. Asizweni ingxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuphezu kwazo zonke izinto esilungiselela khona ukuthi senze umdlalo lokho esingathi thina i-launch yenhlanganiso le, i-ANSA, i-Alliance for National Salvation. Kusamele ukuthi njengobana senze isimemezelo sokuthi thina sesibumbe isu lokuthi sibumbe inhlanganiso ebizwa ngaleli gama lokuthi ANSA. Isigaba sesibili ukuthi senze i-launch yona le ukuthi lapho esizanxusa wonke umuntu uZulu ovumelana nezinqumo zethu, ikakhulu abantu abavela kwele Mathebeleni the Midlands, ukubana sizehlangana sibe lo mkhosi omkhulu ukuba sitshele abantu baleli lizwe eleZimbabwe, sitshele abantu izikhonzi zomhlaba wonke nje jikelele ukuba thina sesibumbe inhlanganiso ezahlosa inhlupho zethu njengabantu beMathebeleni the Midlands. Okwesibili esingaba sikuhlosile kuleli bandla yikuthi sizame ukuthi siqhumane labanye labo abalemizamo efanayo abemathebeleleni. Siloyisa ukuthi anibana abantu bakithi siba lomcabango omunye.
Ukhulume ngokusungulwa kwaleli bandla okusemthethweni i-launch, likhangelela ukukwenza nini lokho?
Sikhangelela ukuthi phakathi kuka-January lo-February, awumelanga ukuthi u-February aze ayephela singayenzanga li-launch. Izinto ezingabe ziyasibambelela nje ukuthi singafiki lapho yikhona lokho ukuthi sizame ukukhulumisana labanye, sizinike ithuba lathi sibanike ithuba, mhlawumbe into esiyikhulumayo ibe yinto labo abalayo ezinhliziyweni zabo, emoyeni yabo, engqondweni zabo.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo elithiwa lona Alliance for National Salvation kumbe ANSA.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ingise Fort Rickson njalo ngilesakhamuzi umnumzana Squares Banda Mangayi. Mnumzana Mangayi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyakwamukela baba.
Ye, kunjani eFort Rickson?
Hayi, eFort Rickson owakhathesi kuhle ngani ngoba izulu liyana baba wami.
Lilimi lokuzwayo?
Ukulima sibili, hayi abantu kade bephume ngobuningi babo sibili besesabela indlala akade ikhona.
Zilimo bani elizihlanyelileyo?
sihlangene kakhulu umumbu, amazambane, indlubu, lemfe, lamakhabe, lamakhomane kakhulu ngoba yiwo aphanga ukuzala.
Likachinsi.
Hayi, ukuchinsi asikachinsi kodwa sikhangeleli ukuthi nxa iphela yona le inyanga, hayi amakhomane sahamba sidobha wani wani.
Umumbu ngaba sukhahlelile yini?
Umumbu uyagqiba ulungisela ukukhahlelo kwamanzi.
Inganani yakho insimu mnumzana Sibanda?
Ya, mina ngihlangele i-2 acres ngoba umumbu ngihlangele i-2 acres sibili ngoba ngihlangele i-25 kg.
Inyakenye uthola kunganani?
Hayi, inyakenye ilanga belithisile kodwa hayi umlimi kide ngapha e-Fort Drakensberg waphosa wangenela ngoba amasaka ama-6 gokoko lana mina ngathula ayi-14.
Lo nyaka alubana lithe laqhubeka lisina kuhle izulu okhangele lokunganani?
Hayi, lo nyaka nxa lingana njengendlela elina ngayo kuyekela ukuba lokutota kulokhu okuyindima kwangemuva kodwa hayi ngikhangelela ikanxa okuyi-3 tani hayi nami ngizabe ngikhuluma ngisithi hayi ngilakho esiphaleni lo nyaka.
Livama ukuthi lingakuthola lingayitshayi nala, liyafaka nje esiphaleni kube ngokokudla ngikhaya kumbe liyathengisa?
Uhlupho oluba khona baba, ukuthengisa kwakhona sithenga amasepa amathukela sithenga ngathenga ngomumbu ngoba imali kayikho.
Liyabe lithengisa njani khonapho? Alubana uthe wathengisa igogogo lomumbu, uyaphiwa isepe nganani?
Ababuya nxa bethengisa bona bana babesithi isibhaye siyebhaliyana siyabe sifaka igokoko ele-2 liters. I-5 liter ele-2 liter uyakunika isepha.
Kwezinye indawo sesizwe uhulumende ekhuluma ngokuthi sokulobudli okuyizibungu loko okuthiwa yi-armyworm, khona ngapho alikakuboni na?
Hayi, lapha kade singakakuboni kodwa siyakuzwa nje kuthiwa sokukhona kwezinye indawo kodwa hayi lapha kithi kade kungakabi khona.
Lilaba balimisi abalixwayisayo abalilimukisayo balitshela ukubana alubana kuthe kwaqhamuka kumele lenze so, lenze so.
Thina uhlupho lwethu lapha esilalo emavilegini abalimisi vele hayi asibaboni vele asikaze sibaboni asilabo vele.
Abo gatsha lwe-vetinary alibaboni labo?
Abe-vetinary siyababona laba abangaba-DBC ama-deep attendants ibe siba labo sibatshele kodwa bayesithi bahambise flabhusi izikhalazo zethu.
Zidibha ngemfanelo kodwa inkomo?
Baba.
Ngithi lizidibhisa ngemfanelo inkomo?
Hayi, inkomo sibili hayi ziyadibha umuthi uhulumende uyasinika ngoba khathesi ziyadibha sibili every 2 weeks ziyadibha.
Lo kuhlatshwa amajekiseni ukuvikela imikhuhlane?
Hayi, ukuhlatshwa kade zingakahlatshwa kodwa bayasithembisa ukuthi zizahlatshwa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Mangayi. Ungathanda ukuphosa amazwi okucina?
Hayi, amazwi okucina ngingathanda ukubonga uhulumende ukuthi usinikile inhlanyelo lonyaka salima lo mlimi wasibona izulu lana njalo siyambonga kakhulu njalo sithi idibha lezinkomo ngale lokhu esinika siyabonga.
Hayi, siyabonga mnumzana, ube le ntambamenhle khona ngapha.
Hayi, lami ngiyathaba ukuba ungena ehlelweni lwenu lika Studio 7 olumnandi kangako.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Sibanda Mangayi. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhitule Maphosa. Umbuzo wami wakuqala umnumzana kuhamba njani amalungiselelo okhetho njengoba siyabona ubana ukhetho solusondele?
Okay. kuthenga abathathi lapho si yaphothele sokuthi ama igaba zonke lezi sizibona futhi esincine khona sina lapho sicela konke sine lapho sicela nje ngalo sikhangela ama abantu abangasimela ngeli sekela ama candidates uma kuphela candidates ngisangena ndawo
manje ngubani ozamela ibandla kukhetho njengoba sezwa umongameli webandla esithi yena umuntu oseza chia ezombusazo
njengoba ngishilo sihamba sikhangela njalo abangathimela asikhangele kuma-parliamentarians lokaukazini kuphela sikhangela le ndaba naleyo isindayo iqiniso umongameli ela ukuthi akalazi isidingo sokuma siphezulako sikhangele phakathi kwethu ukuthi ndani wamathatha lendawo yinto
ubona bakhona yini eselike lezwa ukubana bayafuna ukuthi bamele ibandla lezaphu njengomongameli kukhetho
bakhona please konke lezi silesikhiso isikhethe masingena endaweni zezombusazi ngingathi iphiki zezombusazi silapho okhuluma ngakho khona kupresident silabo baningi njalo sizakhangela ukuthi mbani ongathimela kwakathe efaneleyo okakathe lakho okuyekumele sikhangelayo okuzayenza kinesisiya le minto eyona bakhona yena
ungababetha yini amagama amabili abathathu
hayi ngingabaseliphambanisile-ke lapho njanje into esiphezu kayo I think
sesike sabona indaba eziningi eziphathelane lesigaba semaNdebeleni ezifana lokupha igama uNumzana Lookout Masuku ukuthi kube ligama le-Papa Field Stadium lokunye okunjalo lina njengebandla likubona njani khona
ngamakhangela uLookout Masuku umuntu yena ilizwe leli esithi Zimbabwe namhlanje ngumuntu owafika esigabeni senkokheli esemncane alo wayenza umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo azisathola inkulilo nalaba abathibeomayeni ngokubabasezilindele ukhasimasii kenani balibalalemboomoto khangela kakhulu indlela aphathwa ngayo nohulumente khona lo ekhokhela ibanpio njengani abamhlonphanga njalo abakuthakazeleli ukusebenza akwenzayo so into ezaleke lipadase kwinhlonipho namanye amaqhawe angasebenzisanga uhulumente lokhonayo ibatanhlonto layosayisapota njengezabo
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle lo ke bekungumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicobongela udaba lwabaphila ngokuthengisa ezitaladini ama-vendors edolobheni leHarare asebetshelwe ukuthi betshiye umsebenzi kumanisipala ngoba bengcolisa idolobho osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Sixoxa lo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Yes.
Isinqumo sikamanisipala lesi singaphatha njani abathengisa ezitaladini kakhulu abesifazana nxa kuyikuthi bengasilandela besuke ezitaladini?
Isinqumo sikamanisipala sivele sesiphethe kubi abantu. Ma sikungenziwa lokho kuyabe kuhlukuluzwe abantu abaningi kakhulu nabanye ababagcinayo ngoba umuntu lo muntu lapha xa esebenza kuyabe nabanye abakhangelele ukuthi kuzabaphathisa ukuthi impilo ibe lula. Njengabomama abaningi abathengisayo nabazisebenzayo kuvele kuzaba nzima kakhulu ngoba yiyo imadlala ephathisa ukuthi abantwana bayesikolo bathole zonke izidingo zesikolo babuye njalo bathole ukudla ngensuku ngensuku nokuthi lezo muli zibe nakho ukubhadala amarenti ziphile impilo eyenza ukuthi bazizwe nabo behleli bengabantu. Lesi sinqubo sikamasipala sifuze kho into eyenzakalayo ekamrambathina thina njengo-organization i-research ne-data collection esayenzayo sitshengisela ukuthi omama yibo abanenani eliphezulu kulaba abantu abazisebenzayo nabathengisayo emgaqweni beba ngesilinganiso esingamashumi ayisithupha nanhlanu ekhulwini i-65%.
Kodwa lina livele liyakukholwa yini ukuthi abathengisa impahla ezitaladini yibo ababangele ukuqhamuka komkhuhlane lo wesihudo se-typhoid?
Leyo yimihlolo kabadayisile. Ngike ngabala eliphephandaba online lilamapikitsha graphic ngesikhiwa okutho ukuthi atshengisa ngokusobala nokucacileyo inekeza esembari naphakathi emafletini abantu bahlezi phakathi kwedodi. Ngangisithi idodi ngitsho ubulongwe bomuntu okukhozelwa yisuweji. Isuweji ihlezi ituduma. Amalokitshi abaningi alakho khonokho eHarare kakhulu. So angiboni ukuthi umuntu othengisayo ungena ngaphi khonapho ekutudumeni kwesuweji ngoba la amanzi enekeza aseneminyaka etutuma egeleza ezebike ezitaladeni zemalokithi sekungathi nje yinto eyingxenye yempilo yabantu. I-Ministry of Health indawonye namanye la ama-ministries le-council ye-Harare baphazise kakhulu ukuthi ama-vendors kumele akhitshwe emgwaqweni kwenzela ukuthi i-typhoid yehliswe. Angazi ukuthi iminyaka yonke le i-Ministry of Health ibingakubonile ukuthi abantu bahlezi phakathi kwengcekeza. Bekumele ukuthi i-typhoid iphuma sibone i-campaign esithi awareness campaign etshela abantu ukuthi nazo i-typhoid ibhasobani inje ukuthi lehlise ukuthi ilimazi yenzani kanje ubehlalani ligezi izandla ngesepa gezisani lamafruthi lama-vegetable lapho likhona kungabi lengcekeza kungabi lezinto noma nje abantu bezaleyephila phakathi kwedoti ezimbabwe ngezinikaziwuthwa ngesikhathi yindaba yawo ama-ministries kabakhuzani kakenzi umsebenzi wabo.
Amalunga enhlanganiso yenu liyawakhuthaza yini ukuthi alalele umasipala achiye umsebenzi?
Hayi, lapha sikele sibakhuthaza ukuthi bazibophele esiphambilini kumba ukuthi banathiphoizen.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ubelela ngelihle isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhalekhukhwini kungakuyiso isizathu esibangele ukuthi yehliswe na? Udaba lokupha inkundla yeBarber Fields Stadium igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo lezebra lokhu lusidla uBhedu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimba.